Cebele.
Amachono Zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Eli chona njani mthokazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezano. Osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangadli imbuya ngoluthi.
Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni ilanga leWorkers Day izikhala ngokuthi imisebenzi kayitholakali kanti lempilo layo iya isibanzima.
Akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini. Imithetho yakhona lokhu kupho kuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakukwecakucacanga kuyakuya khona khonokho ukuzithatha lezo ndaba. Ukuthatha indaba ufule nto okuthiwa yi-access.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afro Barometer luveza ukuba balutshana uhulumende bezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi sebendlela evalweni njengoba zisanda inkulumo ezihlose ukuhlasela izisebenzi zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele ekunanzeni ilanga leWorkers Day namuhla zikhala ngokuthi imisebenzi kayikho njalo zisithi impilo iyayisibanzima. Kube le mikhosi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseHarare. KoBulawayo khona izisebenzi zibuthane enkundleni yeStanley Square. Iningi lezisebenzi lezi bezikhala ngokoma kwempilo njalo zisithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Kubika intathelizi indaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Izisebenzi ezilihlekana namhlanje zibuthene eStanley Square koBulawayo zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lazo ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union behamba ngendikimba ethi "We are at the crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity." Ekhuluma kulo umbuthano umgcini sihlalo MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo uthi bamadolo nzima ngoba ibandla elibusayo lathembisa uZulu imisebenzi eyizigidi ezintathu kodwa lanamhla lokhu beyilindile. UMakhumalo uthi bakuzwisisi ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi iholo lezisebenzi kumele likhuphuke lisiyaphi.
Namhla njengelanga lezisebenzi thina njengebandla le-MDC simadolo nzima ngoba ibandla lezanu lathi lingena esihlalweni lathembisa uZulu waseZimbabwe ukuthi sizathola imisebenzi eyi-3 million. Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezanu. Osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangadli imbuya ngoluthi.
Unkosikazi Grace Mathe omele abesifazana ku-ZCTU uthi bacela uhulumende angenele ekwelatshweni womkhuhlane wemvukuzane kungenambadalo.
Siyazi ukuthi umkhuhlane we-cancer usuvamile kobomama uyabulala. So siyabasekela sibe 100% ukuthi sihlolwe singakhiphanga lutho. Njalo sihole imali ezayenza ukuthi abantwana beyenelise ukuya esikolo.
Unkosikazi Debra Mugasa isakhamuzi sakoBulawayo uthi njengabantu abazisebenzayo kunzima njalo abazi ukuba udaba lokuhola idola leMelika luzaphumelela na.
Hayi laba lesisebenzi lisizwe ubuhlungu kakhulu noma silikhoma amarator ukusese lobunzima ngoba asiboni ukuthi sisebenzelane njenge-informal sector. Ziningi izinto okumele ukuthi ngaze yalungiswa nguhulumende kodwa kalungisi lutho. Hayi holo liphasi kakhulu singazi njengobana be-suggestele lolele lama-US dollar ukuthi sizaphumelela.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo we-ZCTU koBulawayo uthi bayakhala ngoba amafekithali avalile njalo umthelo wokubili ekhulwini ohlawulwa nguZulu lapho ebhadalela indleko ezichiyeneyo ngemali e-RTGS iyabasinda.
Siyathokoza kakhulu ngokuthi abantu bakubone ukugade ukuthi babuye lapha. Okay, kunjalo njengezisebenzi siyakhala. Sinanzela ubani lizwe lakithi leZimbabwe kuyilizwe elingathi lilizwe elingaphathi kuhle abantu kakhulu izisebenzi. Sinanzela nje kathesi siyakhala ngama-price aqansa zonke insuku. Njalo siqhubeka futhi sikhala ngokuthi bese libonayo olwendaba i-2% tax leyana iyabakwa nguhulumende ukuthi iyahlukuluza abantu. Abantu abaholi lutho, imali yabo incane, injalo incane babe bethathe le-2% abantu kuyababulala. Sibuye futhi sikhale kakhulu ngendaba yokuthi sesicela amaholo ethu abhekwe nge-US dollar. Ngoba sesibona ukuthi le RTGS efakweyo ayisincedisi. TNF ibhile ibhangisiswe masinye umthetho ufake ukuthi kube ngumthetho ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi lizwe liyebambile.
Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla wokunanza ilanga lezisebenzi umnumzana Mandla Khanye uthi kuqondile ukuhola ngedola leMelika ngoba ibond aliselamandla njalo lentengo yempahla lokudla iqansa malanga onke.
Ukondile sibili ngoba ibond aziboni ukuthi lisisa ngapi. Izinto sezikhwelile, ama basic commodities sekhwelile, isikole ziyavulwa kanje asikwazi ukuthi abazali bazathenga njani isinkwa bedengela abantwana.
Inkulumo yeZCTU yokunanza ilanga lezisebenzi ibalwe ngumsekeli kamongameli weZCTU umnumzana John Chirenda okhuthaze ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi, abaqhathi kanye lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sizalethulela obekusenzakala njalo ngelanga lalamhlanje ele Workers Day eHarare kusikhatshana nje esilandelayo.
Ngolwesihlanu mhla ka 3 Nkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga lemiqotho ku-WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 302 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 302 465 0318.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuthi balutshwana abantu ezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. Bathi uhulumende kumele benqabele ukwethulwa kwemibiko elakho ukukhuthaza ubudlwangudlwangu. Lokhu kuvezwe sobala emazweni angamashumi amabili lanhlanu. Kwele Tanzania, eCape Verde, eUganda laseTunisia kulapho okulabantu abaningi abalombonolo. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi imisakazo iyo elalelwa ngabantu abaningi kulandela umabonakude. I-Afrobarometer ithi abantu abaningi abahluphekayo abangafundanga asebekhulile abadlala emaphandleni labesifazana kabenelisi ukusebenzisa konke lokhu okugoqela njalo ubulembu be-internet. Uphenyo lolu lwethulwe ngesikhathi kulungiselelwa ukunanza usuku lwe-World Press Freedom Day ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume umnumzana Rafael Khumalo, owayengumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-Alpha Media Holdings.
Usupho esilalo vula khathesi uzakuthi hayi ngibe ngidalele lokho kwi-registration beneloku, kodwa konke kungama-registration lokho kukulalele kuvele kusuke endaweni mbizanye konke. So ufuna ukuthi kube lengatsha eziningi njengobana kulamaphepha ama-independent nalabo newsdaba nalawo daily news. Ngabe lezi ndabeni kukhona into efanayo? Ngabe ukhona efanayo? Lowo ofuna ukukhuluma amangetshela abantu into eyize leze. Leze ezinye imisakazo engitsho yabe indani izimele yodwa. Ila izaba lakho ukuthi itsho ukuthi hayi lokho elikutsho kungamanga akuzange kwenzakala. Amazwe amaningi kulama registration amaningi kakhulu, kulokuyibiza okuncane engake ngahlala kikho kuthiwa yi-Lesotho, kulama radio station angikwazi kumba ngingafika kwi-60 kumbe kungaki khona, kodwa i-population is 2 million, thina sile 14 million. Kulama television station atshiyene abantu abali, akulampi abantu abavusile ukuthi bafuna ukuthatha umbuso. Konke khonokhu kwenza abantu babe phambili nasalele ngemuva. So i-fake news endaweni ezinjalo kayisebenzi, ngoba omunye sathi uthe wena omunye athi nansi evidence, lapho ezimbabwe kukhuluma nge-V11 ahlathi nansi V11.
Pho-ke nxa sesikhangele udaba lwemithetho Baba Khumalo, kambe imithetho lawo iyayenza yini ukuthi intatha zezindaba zingethuli kahle imbiko?
Uyazi ukuthi ezimbabwe uzuphosa ukukhala inyembezi ungabona umuntu esephula umthetho. Awukhethelekile uba lipholisa elephula umthetho elithaya umuntu egcekeni ekungamelanga ukuthi limthaye, kumbe ngumuntu owonayo ukuthi umthathe umpikitsha khonaphana. Uyazibuza ukuthi mhlawumbe xa ngithathe umpikitsha omunye uzakuthi lambu abethi awulalungele ukuthatha umpikitsha loya. Nxa ngitshela ngithi umpikitsha utshengisa indaba eningi kakhulu. Nxa ngingasanelanga ukuwuthatha leyo mpikitsha, kuthi khonaphana sengivele ngaze nqabela nganqabela uZulu ukuthi abone obukubi okwenzakala. Kanti ngikhulume ngempikitsha,
yeah.
Kumbe umpikitsha womuntu odobha umumbe emgwaqweni eTaren, kumbe umuntu wompikitsha engithe mina ngotshaywayo, kumbe ngodutshulwayo, kumbe ngulowo ogijima ngesikubu obhadala ipholisa. Konke khonokhu ukuwuthatha leyo mpikitsha, akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini. Imithetho yakhona ilokhu kuphokuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga. Angithi ngikhulume ngalokhu, kuya kuya khona khonokhu ukuzithatha lezo ndaba. Ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access, uyenelisa yini ukungena ebhodweni. Sithi thina uze kuthiwa hayi kule nto engahambi kuhle ezinara, bangaki abenelisa ukufika khonapho mbe kuzinara mbe Ministry of Information ku-Ministry of Transport yenelise ukuwathola lawo maphepho yakuwathola kule i-IPA lokhu ikhona. Ngithi ithi yona yina ukumele ekunika ukuthi kula ufuna ukuwabona lawo maphepho, kumele ubhale incwadi, kumele uthini, ucele ukubona lo lalo lalayo malowo magcina aphendule lati kube yinkalakatha yendaba ungakaliboni lelo phepha. So khonokho kwenza ukuthi ukucubungula izindaba kungabilula, ukuthi uZulu azokwenzakalayo kungabilula. Yikho laphana ngikhulume ngomehluko phakathi kokubala iphephandaba le-South Africa kumbe le-UK lokubala iphephandaba lala. Elanga le-South Africa liyabe lijikile litshengisa ukuthi umuntu becubungule, elalapha liphongukuphalaza nje phezulu, izinto eziningi aziphumi.
Umnumzana Rafael Khumalo wayengumqondisi wenkampani yamaphephandaba e-Alpha Media Holdings, obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulevstok ulamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lezisebenzi eleWorkers Day lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amabandla ezombusazwe awamazwe ezwekazi le-Afrika, awezwekazi le-Europe aphakathi kokukhankasela usekelo ukuze amalunga awo akhethwe ukungena kudale lephalamende ele-EU Parliament. Lolu khetho lukhangelelwe ukwenziwa mhlaka 23 lo mhlaka 26 kuyona le inyanga. Incwadi yezicubungula izombusazwe zithi usekelo lwebandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC lulakho ukwehla okwamagama kukhetho lwalonyaka olwenziwa mhlaka 8 kuyona le inyanga. Ngemva kokunqotshwa kukhetho lwabomansipala emadolobheni amaningi elizwe ngomnyaka ka-2016. Inkokheli ye-ANC eningi ibhekane lamacala enkohlakalo njalo uzulu walelo lizwe ukhala ngokuthi lokhe kulobandlululo olwatshiywa ngumbuso wamabhunu. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-Center for Strategic and International Studies khonapha eWashington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF ulokhe esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new path.
Ukuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo, intatheli zindaba, abenhlanganiso zezisebenzi, kanye labamabandla aphikisayo, kuveza ukuthi uhulumende weZimbabwe usahamba ngonyawo lwakudala. Kodwa siyavuma ukuthi akhona amanyathelo abukekayo asewathethe uhulumende kwezenotho. Kumele ngikutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba nenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yikuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili, kumele esule imithetho encindezelayo efana lePhosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wePhosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko le kayitsho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lowakudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravarti, yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika owe Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Uthe umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuzevula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazo omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Nilo mtwana ufunda kwena pamelika, ngike ngazama ukumthumela imali ye school fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye, kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye US Agency for International Development USAID eZimbabwe, umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Okwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwethula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla. Njengokuthembisa kwami, asiyeni eHarare sizwe ukuba na izisebenzi zakulelo dolobho zilinanze njani ilanga lamhlanje eleWorkers Day. UMavis Kama uyalandisa.
UZulu weHarare obuthane enkundleni yedziba raseKwa Stadium wamukele ngenjabulo enkulu ukungena enkundleni komkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa, okunguye kuphela oze kulo mkhosi phakathi kwenkokheli yamabandla abengqonziwe ogoqela iZanu PF. Oze emele umphathintambo wezisebenzi umqondisi kulolu gatsha umnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende uzimisele ukubona ukuba izisebenzi ziphathwa kuhle ngomqhatshi. Ngaphambilini umphathintambo wezisebenzi uDr. Sekai Nzenza ube lomhlangano lentatheli zindaba emahofisini awenasa lapho aphinde amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi yena lenye inkokheli kahulumende bakhathazekile ngesimo esiselizweni sokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla mahlayana.
But as you can understand, business often does what it likes and it's very difficult to control. But as the minister, I do acknowledge that the price hikes are hitting.
Kodwa unobhala jikelele enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo, yena obegqoke impahla efana legqokwa izibotshwa njengesibonelo sokuba usentolongweni lanxa engelalo icala alidalileyo, uthi kuyajabulisa ukuba uhulumende laye esekubona abakade bekukhuluma sonke lesi sikhathi ukubana into zingamanga kuhle elizweni kwezomnotho.
Kuyasijabulisa ukuzwa ukuthi uhulumende uyavumelana lathi ukuthi izisebenzi okwamanje ziphakathi kwenkinga, indaba yomthelo, indaba yemali, indaba yemsebenzi. Nxa uhulumende ubona esesikumelele ukuthi sibuze bekukhuluma ukuthi bazakwenzani ukuze beqede lokho.
Umoya uthi kungalesi sizathu-ke esithi kakudingeki ukuba iziphathamandla zikahulumende zibahlukumeze lapho bethe bayibonisa ukuba kukhona osekonakele.
Njalo esesikukhangeleyo ukuthi nxa thina sibancedisa ngokuthi apinpoint ama-issues sifleka out ukuthi isisebenze siloduko olunje siloduko olunje sikhangele lokuthi kona bengasikhathazi bengasihobi nxa sikhuluma la bakhashi ukuthi intengo kayehliswe iholo liphezu sikhangele ukuthi uhulumende engaze wabuya ke abuye phezu kwethu
utshengise ukulijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende ukuchutshisa ukwenziwa libe ngumthetho ibhili elizokhuluma phezu kwezokuxoxisana phakathi kwezisebenzi abaqhatshi lohulumende ele-Tripartite Negotiating Forum, TNF.
Yes, the TNF bill is a partisa. Ebuti baleni kwalo. Sa tamumelana soke. Kubengani siyakhonona nje ukuthi kuthatha isibanga esije ukuthi libe ngumthetho. Ngokuthi sibone ukuthi ngathesa abulambi ma-meeting e-TNF ayenzakalayo ngokuthi akulamthetho oyiwo oregulata ukuthi siyabe sihlangana njani sikhulumisana ngayiphi indlela.
Zize ngobuningi bazo isebenzi lanxa inani lazo lonyaka belehle kancinyane kule lanyakenye umoyo athi kubangelwa yikuthi ziqhubeka ziqunyelwa imisebenzi amankampani evala kokuphela indeni sekungabaphila ngokuthengisa bese saba ukuchiya imikambo yabo ukuyaphatheka kulo mkhosi. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane asesebatsha ehlanganisweni eye-Commercial Workers Union of Zimbabwe esigabeni sangempumalanga yeHarare region egoqela iHarare, Bindura leChitungwiza unkosazana Anita Zimbago uthi usuku lwalamhla luqakathekile kakhulu kuye lezinye izisebenzi.
Lekho liqiniso kumele ama-rights ethu singomama ahlonishwe ngoba thina sabafazi sihlangana lento eziningi ezishiyeneyo lezamadoda. So I feel ukuthi abomama they should be more baqakathekise more than amadoda ngoba thina sihlangana lento eziningi ezishiyeneyo.
Umkhosi walamhla ungenwe yisisebenzi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezehlukeneyo abenhlanganiso yabaqhatshi eye-Employers Confederation of Zimbabwe EMCOS umbeli wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization ILO eZimbabwe unkosazana Hupuleng Bororo iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezisebenzi ingcwethi kwezomnotho umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kanye labekade belibazisuzulu ngendlela
Siyabonga Gama. AbeZimbabwe bona basebenza kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba besesaba ukuhlaselwa izizalwaneza kulelo lizwe.
Izisebenzi kwele South Africa bezithe kwahaqa lizwe njikelele embuthanweni yokukhuluma ngokuhle lokubi emsebenzini yazo. Kodwa ke njengeningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa umnumzana Kretman Mkwebu uthi leli langa libakhumbuza nje ukuthi bangomabona bulawe.
Ikakhulu thina izizalwane zeZimbabwe kunzima kusinda kusehlela noma ungalimala noma uya kupension uzohamba unjalo ngeke uthole lutho ubuhle esibenza ubonakala kuyikho sihlaselwa sibulawa sibotshwa sithathelwa isilako kusakwamalanga ngitsho nala esirenta khona endlini zama-South Africa asiphathwa kahle kodwa irenti esikhokha yiyo efundisa ingane zabo ema-university.
Abatshayeli bamarona beZimbabwe labakwamanye amazwe baqhubekela phambili behlukunyezwa yilabo abathi babathathela imisebenzi. Kuzehlakalo zokutshengisela kwezakhamizi okumemetheka endaweni eziningi zelizwe emavikini adluleyo esinye sezikhalo zabe betshengisela laba yikuthathelwa imisebenzi ngabakwamanye amazwe. Abakwamanye amazwe abenza imisebenzi etshiyeneyo efana lokuvula izitodlwana emalokishini labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kuthiwa lawo mabhizimusi kufuze abe ngawezizalwane zakwele South Africa. Unkosikazi Mercy Mbundla uthi basebunzimene okokuthi kufuze loba uhamba uzifihle kungaziwa ukuthi ubuyaphi.
Ayikho into emqoka esingathi siyayithakazelela ngoba sisebenza sisevalweni uzuthi lanxa uhamba endleleni labantu ohamba labo kumele uhlale uqaphela njalo ukuthi uhamba nje uyazi veza yini ukuthi ubuya kuphi nelizwe.
Ngenyanga ephelileyo kuqhamuke ukuhlasela kwabo kwamanye amazwe besetheswa umlando okubangela konke okuhlupha izizalwane zakuleli. Kodwa kunobhala jikelelwebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana ngabutho Mabhena uthi asikho isizathu sokuhlasela abakwamanye amazwe.
Siyabonga tjale zansi kwane loko lamhlanje mthwakazo liparelisayo ngontunga milinkomo matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.